Hayi, simchayele sonde uba kuduve thina nje sithathele izindaba ezeZimbabwe ngathi nakuzwekazi le-Africa nje simchayele sonde. Kuzasiphathisa kakhulu njengoba thina sinendaba zethu ezisikhathazayo ukuthi sibe nabanye bethu bephezulu khona ngale bekhuluma befikise inhlupho zethu phezulu khona ngale. Ngakho-ke kuyasithokozisa kakhulu ukuthi hhayi nxa sekulo munye wento ophezulu ngale kuzakwenza ukuthi umsebenzi wethu kumbe umthwalo wethu ube lula ngoba sinabanye njalo abaphezulu khona ngale njengenkokheli yezethu, umongameli wezethu engu-president wesaja lami phakathi kwekokheli Africa yonke le IFC. So lokhu kwenza kube lula ukuthi sigomboleze ihlupho esihlangana lazo ikakhulu njengentatheli zindaba. Yikho sithokoza kakhulu ngokukhethwa okwenziwe ubabeduli.
Kungatshengisa na ukubana kuzaba lobubelo ekusebenzeni kwentatheli zindaba eZimbabwe nxa sikhangela lokhu kwenzakala?
Kakhulu ngoba nxa kuyukuthi siyahlangana asithi sizintatheli e-Southern Africa kumbe ezwekazi le-Africa yonke nje jikelele kumbe ezemhlabeni wonke but kuba nalokho ukuthi uluhlu oluphumayo lwama-resolution lapho ukuthi khona nxa kulokumele kuchothozwe kuyachothozwa. Ngakho-ke into kwaziwe ukuthi uhulumende abaningi abathokozi nxa bangachothozwa. Ngakho-ke kuyabe kuzancedisa ukuthi uhulumende bazibambe njalo bangahlekeluzi intatheli zindaba ngoba phela akulamuntu ofuna ukuthi asolwe izimpumela zenhlangano ethi ikakhulu kukhangeleke kuhulumende.